Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Kukanjani mtuaga zomuse iskati a fast six. Ola mugela emweni ngenjabulo ngolesine mtaga 3 kunkwenkwezi 2018 nguntunga milinkomo. Endabeni zetu la mhlanje.
Kukatekileke ukuthi uzulabe kwazi ukuthi kusukela mtaga 8 May akula teacher ozale esemsebenzini. Loko umbenge kuminister akabe kwazi naye.
Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo lanxa nje besethuselwa iofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa.
IZANU-PF mpela ize ngezinkani itshintshe yonke into from pants to phezulu yathatha ama-races wonke afaka laphana okuthi nawe nje uma ubhekile uyabona ukuthi hayi cha utshintshe lukhona la. So mbona ngathi for now iZANU-PF like is well prepared to win these elections.
Lanxa bekhona abathi ukunqotshwa kweziphathamandla zeZANU-PF kukhetho lwaleli bandla olwama-primaries kwenza leli bandla linqobeke kalula kukhetho oluzayo, abanye bathi cha kuyaliqinisa. Izizalwane zeZimbabwe ziyakhokhela ngemitshato edilikayo kweleBhilithane, kambe kungaba kubangelwa yini? Silayo impendulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Enye yenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni iZimbabwe Teachers Association ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo njengokuhlela kwabo lanxa besethuselwa nguhulumende. Umphathintambo obona ngokwenzakala emahofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Simbarashe Mbengegwi nguye wethu leyo mbiko exwayisa ababalisi ukuthi bengakhalala umsebenzi bayabe bephule umthetho. Kubika uMavis Gama.
Umabhalane omkhulu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganono Sibanda uthi ababuyele emuva kulokho abangakho nxa uhulumende engasazilungisanga izikhalazo zabo ngoba sebediniwe ngezithembiso eziyize.
Kukudala amatitsha bezama ukuthi inhlupho zabo lezi zikhangelwe uhulumende engazenzi lutho. Kuqakathekile-ke ukuthi uzulu abekwazi ukuthi kusukela mhlaka 8 May akula titsha ozabe esemsebenzini. Lokho umbenge kuminister akabe kwazi laye. Akuvaleli-ke ukuthi yena umbengwe engakhulumisana lawo amatitshala abakubukhokhela obukhona. Xa ekubona kufanele ukuthi sikhulumisane lathi sithi thina kuqondile sikhulumisane, kodwa ke akusitophi isinqumo esithethwe ngamatitsha sokuthi bazabe belahle amachoko phansi.
Lesi sinqumo uSibanda ethi sathathwa ngabameli bababalisi enhlanganisweni zabo emhlanganweni osanda kwenzelwa eVictoria Falls, kungakho singeke saguqulwa nje.
Ukukhulumisana vele kuyindlela eyiyona eqondileyo, kodwa ke sizakhulumisana singekho emsebenzini. Lokho isinqumo esithethwe ngamatitshala kukhonferensi yeZimta eVictoria Falls. Akusela munye umuntu namandla okusitshintsha, ngitsho laye uminista uMbengegwe. Yikho ke uhulumende nxa eqinisile ukuthi afisa ukuthi udaba lolulungisiswe akaphangise akhulumisane lobukhokheli bamatitshala masinya, kodwa kuqakathekileyo ukuthi sibe lama-results.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lababalisi zithi bazophindela kuphela emsebenzini abangakho sekufezekile, hathi ukukhuluma nje kungekho kwenzakalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla leZANU-PF selethule impumela yokhetho lwalo lwama-primaries evela kuzigaba ezilikhulu lamachumi ayisishiyagalolunye phakathi kwezigaba zelizwe ezingamakhulu amabili lechumi. Impumela le iqhubeka iveza ukuthi zinengi iziphathamandla zaleli bandla ezinqotshiweyo ezigoqela abaphathintambo lamalunga edale lephalamende. Njengokubika kwethu kumalanga edlule, abanqotshiweyo bagoqela umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Christopher Mutswangwa, uDouglas Mombeshora, uPaul Mangwana, Chris Mushowe, Abednego Ncube, uAndrew Langa, Mike Bima, Lungisani Nleya, labanye abanengi. Enye impumela ikhangelelwe ukwethulwa namuhla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuthi impumela yokhetho lweZanu PF le ingaba iveza yini okulakho ukwenzeka kukhetho lwelizwe oluzayo.
Abaningi besikhangelele ukuthi sibone ukuthi abantu bezanu bazavota njani, senzele ukuthi sesingageja ukuthi kulabantu abaningi, kulabantu abalutshwana, but bona ngani akusaphumanga ngendlela ekade sikhangele ngayo. Ngobekamanje ukuthi kwezinye indawo ikakhulu koBulawayo kuvota abantu abalutshwana kakhulu, ama-constituency amaningi akoBulawayo ebengama-500 or less. I think kungaba le-constituency even one or so ebe labantu abafika 700, so kube labantu abalutshwana kakhulu. But ngananzelela ngale kuwo Midlands kulama-constituency abantu abawine khona ngama-17,000. Enothoni I think bekulabantu abafika ama-15,000 abavotileyo. Emaswingo lakho amanumba akhona bengana phezulu, bekhunywa ngabo-8,000, 9,000, 10,000. Emguza bekungama-4,000. So ngathi nje ilizwe lonke amanumba la ebetshiyana ngokuvota kwabo, ngenxa yokuthi bona ephathini yeZanu PF into zabo abasazihlelanga ngendlela, ngoba baningi abantu akade bephenduswa kuthiwa abalayo ama-voter registration slip kumbe kabakho ukuvota sroli yezani.
Ngezinye indlela amanani lawa anyeka sikhombisa ukuthi baningi yini abantu abafuna ukuvotela ibandla leZanu PF.
Singathola nje idea yokuthi abantu laba benza njani, but uzananzela ukuthi usuka kube nobuqile obuthize ebandleni leZanu leli, ngoba kwesinye isikhathi kuyacilibezelwana. Ungananzela futhi ngabo-2013 ama-primary elections eZanu aba nabantu abaningi kakhulu, ama-27,000 abantu ababevota kuma-primary elections. But this gives us an indication nje yokuthi kona iZanu ilabo abantu, despite the fact that umgaba uphumile, abantu bacabanga ukuthi kona akusoze kube labantu abaningi bakhona abantu belekuzotelizana.
Nxa ukhangela la amabizo abantu abaphumeleleyo ukuthi bencintise kukhetho, uwabona njani?
Into engani izaba interesting ukuthi asibone ukuthi laba abantu abatsha abangenileyo, ngiwakhangela ngapha eMathebeleni kula bantu abade beziyaziwa ukuthi vele bezele behlukumeza abantu ukuthi bebavotele. Sikhuluma abantu abanjabo oBed Mpofu, abantu abanjabo Andrew Langa, oAbednego Ncube, oKembo Mahadi, yibo abantu ababethola bethola bewina ngoba bebetshela abantu ukuthi nxa ungamvotelanga cotha or into ezinjalo. OBed Mpofu wahle wathina kacontest.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe. Kunjalo nje abasekeli beZanu PF bathi bajikele iziphathamandla zaleli bandla ngoba zehlulekile ukuthuthukisa izigaba zabo eminyakeni eminengi edluleyo. Ngakho bathi bakubone kufanele ukuthi bakhethe abantu abatsha abazabalethela inguquko. Amalunga edale lephalamende anqotshiweyo ezansi yemaNdebeleni ayisishiyagalombili. Kubika intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube.
IZANU PF yanqoba kuzo zonke izihlalo zamalunga edale lephalamende ezilithumi lantathu zezansi yemaNdebeleni kukhetho oludlulileyo. Kodwa ukhetho lwamaprimary oluqhutshwe ngempelasonto, bahlanu kuphela abakade bekuleli dale abanqobileyo. Omnumzana Abednego Ncube, umphathintambo obona ngezenzakala ezansi yemaNdebeleni, uAndrew Langa, oke waba ngumphathintambo ezemidlalo, uMalaki Nkomo, uWilliam Dewa, uMatthias Mlovu, uNeva Khange, uLungisani Leya kanye loNkosazana Matrine Mdawu banqotshiwe kukhetho. Umnumzana Ngabutho Ndlovu, isakhamuzi eManama, uthi impumela yokhetho le iveza obala ukuthi abantu sebediniwe inkokheli ezithembisa ize ezifana loNcube.
Ubaba uAbednego Ncube ubengahloniphi abantu, ubelezithembiso eziphelela emoyeni, kazange aletha inguquko emphakathini. Ngakho bekunzima ngesikhathi sikababa uMgabe ukuthi khona simkhuphe ubaba uAbednego Ncube, ngoba bebesebenzisa udlakela ucuku phezu kwabantu ukuthi abantu babavu bavotele bona bengasabafuni.
UNdlovu engeze ethi sokudingeka ukuthi kungena abantu embusweni ikakhulu abatsha abazaletha amaqhinga amatsha bathuthukise izigaba zabo.
So yikho namhlanje sisithi hayi bantu phumulani njengoba ubaba uMgabela esowaphumula ikakhulu sikhangelele abantu abatsha abaza kuletha inguquko ezigabeni okunjengeThara asikwazi ukuthi kule minyaka emingaki lokho ethembisa abantu ukuthi ngizalifakela iThara uhamba just 2 kilometers iThara yakhona siphelele khonapho.
Amazwi akhe agcizelelwe nguMnumzana Mikhanyoni othi lokho kumele kube yisifundo kunkokheli zombusazwe ukuthi kumele zisebenzele ukugcwalisa izifiso zikaZulu hathi ukuyalala ephalamende.
Besethuselwa ngazo zonke izikhathi nxa zilanda izikhathi lezi zokhetho sithabe kakhulu sibili ukuthi engxenye bona abesibafakileyo bazabona labo ukuthi nxa bengalandelela indlela le yade senza yilaba esibakhiphileyo indlela yiyona le bani banyikinyekile sibili lo muntu osemsebenzini uzakwathi ulandeni nxa kuthiwa umelele le indawo amele indawo yakhe njalo ayisebenzele.
UMnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi impumela le iveza izifiso zikaZulu weZANU PF.
Xa uPerenyata ephumile kuyavele kuyapoint ukuthi abantu bebevele sebekhala kakhulu ngoPerenyata ukuthi no muntu lo kasayenzi kuhle. Ngingangena edorobheni leGwanda namhla yizimayili zodwa abantu bayehleka lokuthi bekungabantu akade bengasaphathanga kuhle abantu. Impumela le yokuvota lokho okwenziweyo kulilizwi labantu elimgceke kakhulu ukuthi abantu sebediniwe ngezinye izinto ngendlela ade bephethe ngazo ngabakhokheli beZANU PF laba abaningi.
Iziphathamandla zaleli bandla ezikhe phansi zibikwa zisele sezithelwe ngamathe emlonyeni. Imbiko ebhodabhodayo enkundleni zebulenjini kubo WhatsApp iveza ukuba uLanga loNcube baqalekile kulandela ukunqotshwa kwabo kukhetho. Omahlekisa labo abasalelanga emuva. Omunye umbiko obhoda uthi sesisesaba uhleka eGwanda ngoba kuzathiwa sihleka u-Abednego lo mntanakhe. UMntakaNcube u-Emmanuel laye unqotshiwe kukhetho lwamakhansila eGwanda. Omunye ongaphumelelanga kukhetho ngumgcini sihlalo webandla leZANU PF ezansi emaNdebeleni uMnumzana Rabelang Mtshweni obefuna ukugenqula uNkosikazi Tambuzane Mohati esihlalweni seSenate. Ngu-Albert Ncube oyendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Lanxa bekhona abathi ukunqotshwa kwezicukuthwana zeZANU PF lezi kuchiya leli bandla limtambiyana njalo linqobeka kalula ngamabandla aphikisayo, abanye bathi kuyaliqinisa. Ngokunjalo bathi kumele amabandla aphikisayo aqaphele njalo abophe ziqine. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labezimbabwe kwele South Africa bathi okwenzakala ebandleni leZANU PF kutshengisa ukuthi leli bandla lizizala kabutsha ukuzenza libe ingozi enkulu ekhethweni oluzayo. Lobanje ukhetho leZANU PF lokudinga abazamela leli bandla ekuncintiseni izikhundla ezijeneyo ekhethweni losizwe lonyaka lusaqhubeka kwezinye indawo, impumelelo esikhona ikhombisa ukuthi banengi okukudala bemela indawo esithile edale ePhalamende asebenqotshiwe kulolu khetho. Iningi-ke linqotshwa yintsha, osomabhizimusi, labanye nje abantu abebengaziwa kwezombusazwe. Njengoba-ke iZANU PF ibivele ingasathandwa yilabo ababesithi isigcwele abantu abadala abalokhu becabanga ukuthi sisasempini yenkululeko, abezimbabwe laba bathi nxa sekuqondwa ekhethweni amabandla aphikisayo azodibana labo swabo abangazange baphatheke ekubulaleni umnotho welizwe kanye lakho konke okuningi obekusolwa ngabantu. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi le yinto engachiya abamabandla aphikisayo bephethe iziboya ngemva kokhetho.
Mbona ngathi bazawa le nkinga kakhulu ngeZANU PF cause yamanje mambheka iZANU PF mpela ize ngezinkani itshintshe yonke into from pants to phezulu yathatha ama-races wonke afaka lapha okuthi nawe nje mawubhekile uyabona ukuthi hayi cha utshintshe lukhona la. So mbona ngathi for now iZANU PF like is well prepared to win these elections.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi ukungena kweningi labatsha kuleli bandla kungahle kube zimpawu ezikhombisa ukuthi uzabe kule ZANU-PF engajwayelekanga ekhethweni esiya kulo.
Kubonisa ukuthi iZANU-PF iyazilungisa njengebandla, njalo lokhu sekungahle kwenze iZANU-PF ibe lamandla kakhulu ekhethweni oluzayo. Kunjalo nje ibandla le-MDCT selizohlangana lohlupho olukhulu kakhulu, ngoba yilo ibandla akade likhankasa lithi limele abantu abasha.
Kodwa-ke intsha yebandla le-MDCT uVimbai Mabheruze uthi ukunqotshwa kwabadala kuZANU-PF ngemva kokukhitshwa kwabanye njalo obekuthiwa i-G40 kungahle kuliqeda amandla ibandla le-ZANU-PF, ngoba abadala labo kungenzeka balwisane lokunqotshwa kwabo.
The falling ama-big wings ze-ZANU-PF, I don't take it as if it's a rebirth. Mina ngibona as if kune invisible hand lapho phakathi kweZANU-PF eyenza ukuthi laba bantu baseduze no-ED bangaphumeleli kuma-primary elections.
Abanye bathi lobuningi benani labantu abaphatheka ekhethweni lweZANU-PF buyethusa, ngoba kukhombisa ukuthi leli bandla lingahle lisekelwe kakhulu ekhethweni lwezwelonke. Ngumelestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abesifazana bathi ziningi ingxaki abahlangana lazo kundaba zombangazwe ezenze behluleka ukuphatheka kukhetho oluzayo ngobunengi. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Lonyaka iZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho, kodwa ngokwethuselwa, ukubotshwa, ukuncindezelwa lokuswela imali sekwenze iningi labesifazana bahlehlele emuva ekubeni lesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka. Osakhulayo unkosazana Sakhile Siwela uthi udubo olwenza umuntu ongumama engabi sembusweni yikuthi bavele abakho emadaleni aphuma lemicijo eqakathekileyo yezombusazwe.
Umama engaba khona lapha kuyeneliseka phela ukuthi lapho ungani kuyaxega khona yena engadonsa kuba lesisindo. So sithi amaphathi wonke abone ukuthi ama-decisions lana okugcina abawayenzayo kube lombono kamama ukuthi mama, thina lapha njengebandla sithe lokhu kube nje, wena njengomama kukuhlukumeza njani, kukuphatha njani, and njengomuntu onguye ophethe isizwe phela umama nguye ophakamisa isizwe. Nxa sesibashiya phandle omama kuyafana lokuthi awula nto esiyenzayo. Umama uqakathekile yonke indawo kusukela phansi kuzuke sika phezulu.
UJacqueline Ndlovu uvumelane loSiwela ethi udubo yikuthi lokhe kulandelwa imithetho emidala, njalo labo abesifazana abangena kwezombusazwe bayeyiswa isikhathi esiningi.
Inkalakatha yendaba ekhona sikhangele ukhetho ngokuphatisipheta kwabomama lokungabi khona kwabomama ezikhundleni zaphezulu yikuthi lokhe silandela imithetho yakudala ethi baba yinhloko, njalo kulezinto eziningi ezenzakalayo nxa ungafisa ukuthi ube ngumama osezitulweni eziphezulu. Ukhangelelwa njengomama ongaziphathanga, ukhangelelwa njengomama ongelangqondo, ukhangelelwa njengomuntu nje oyenza into ezingaqondakaliyo. Yikho kwenza umama bahlehlele emuva, ngoba nxa sisiya phambili impi zakhona ziba ziningi. Obaba bafuna labo ukuthi babe ngobaba, lathi omama lakho sithi lakho sifuna ukuba khona.
Ilunga ledale lephalamende eMzingwane unkosikazi Priscilla Misahirambu Mushonga uthi omama bayehluleka ukuqansa ngoba besuka emabandleni abancindezelayo.
Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabomama, udubo lethu luvela kuma-political parties, ngoba ama-political parties akontrolwa ngabobaba. Ama-political parties asebenza njengalaba abaye ukuthi imiviyeto esiyihleziwe ukuthi kulobaba, kulomama, kulomntwana. Yikho libona ukuthi nxa ukhangela abantu abaku-political parties, abaningi bangikhona ngabobaba, ngabantu abasebekhulile, akulomama, akulabancane. Kunjenje kulabomama abayalisiwe ukuthi nxa kulo Priscilla lingahambi emhlanganeni nonalowo, ngumthetho yabo usubekwe ekhaya. So ukuthi umama leyo ahambe ayekuzwa lokho kuyabe kukhulunywa ngabanye omama, kasakwanisi.
Umkhokheli we-PDP unkosazana Lucia Mathibenga uthi liphansi kakhulu inani labesifazana abangena kwezombusazwe, njalo abana mali yokusebenzisa ekungeneni kwezombusazwe.
Ipolitika yona ngokwayo into engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuliwa. Uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi ephathini kuyabe kulokuhlukuluzana lokundwangundwa ngokuthize. So omama izinto zenoyisi ngabazifuni. So indaba ye-violence okunye lakho yindaba yokuthi izinto zokusebenzisa esingathi ngama-resources ayaswelakala kubomama.
Abesifazana phose abayizigidi ezintathu sebenelise ukubhalisela ukuvota lonyaka phansi kohlelo lwe-BVR, kodwa inani lalabo abazimisele ukuncintisa kukhetho lwedale lephalamende lakukhansili bambalwa. Iningi labantu lithi ubuyanga, ubudlwangudlwangu, ukuncindezelwa kanye lokwesaba yikho okubangela ukuba abesifazana bahlehlele emuva kuzifiso zabo zokudinga ukuncintisa izikhundla zaphezulu kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane zivikwa zikhokhela ngemitshato echithekayo ukwedlula zonke izizalwane zamazwe aseAfrika ezihlala kulelo lizwe. Intathelizindaba yethu u-Ezra Chisospanda uyalandisa.
Kulezi nsuku awusamangalisi kweLebhilitane ukuzwa ukuthi uzibanibani sehlukene lomkakhe. Imizi ichitheka mahlayana nje mihla lamalanga. Kucatshangelwa ukuthi isizathu esikhulu ngesokuthi abesifazana abaningi kabasavumi ukwenza imisebenzi evame ukwenziwa ngomama eZimbabwe beyenzela abayeni babo. Umzekeliso, abanye kabasavumi ukuphekela abangakwabo, bathi lanxa babekwenza konke lokhu ekhaya kabasakungeni lokho lapha kweLebhilitane ngoba yikubancindezela. Eminye imizi ichitheka ngezizathu eziqotho ezigoqela ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwesifazana ngumkakhe. Ngamafitshane omama bathi sebewazi amalungelo abo. Unkosazana Sharon Moyo omunye othi wayehlala ehlukuluzwa ngumyeni wakhe yagcina iwuchithile umuthi inkonyane. Umtshato watshabalala.
Ngihlala kweminyaka eminingi le ndoda ebengihlala layo labantwana bami ebehleli engi-abuser, engishaya, engenza yonke into nje ayifunayo, edlala ngami imali yakhe bengayiboni, engasinayo esekhaya. Ngase ngiyakunanzelela ukuthi ukuza kuleli lizwe lase-UK kwangisiza kakhulu ngoba ngawathola amalungelo ami okubana angangi-abuse ngisho lakancane, njalo kaselayo indlela yokuthi angi-abuse. Kwangisiza kakhulu lokhu ngoba ngaba lawo ama-rights aqondane nani njengomuntu wesifazane.
Umnumzana Langamandla ngomunye wamadoda achithekelwa yimizi esekhonapha eNgilandi. Uthi ukuthiyana longakwakhe kwamdabula kakhulu.
Ngibuhlungu mina mfowethu ngoba sengihlale 15 years nalo mfazi. Sasuka ekhaya sithe sifika lapha eNgilandi, waqala ukuba nabangani bakhe selala ama-out ebuya after 2 days endlini. So mangimbuza angibophise emaphoyiseni, so kubuhlungu kakhulu. Sengidecida nje ukuthi ngizihambele ekhaya.
Eminye imitshato ichitheka ngemva kokufohla kwendoda kumbe umama esebone abanye. Unkosazana Thembi Mlilo uthi watshiywa umyeni wakhe eselandela omakhwapheni.
Ngalethi i-boyfriend yami from ekhaya wabuya lapha salungisa amaphepha, saprocessa everything, waba la maphepha akhe kwaba kuhle, sahlala sonke for okuyisikhatshana. Waqala-ke umuntu ukujola, nango sengogijimisana labelungu, you know, ayenze izinto zakhe ngimkhangele nje eselokudelela lokhu anonya okuthile. Ngaze ngabona ukuthi ayelapha kusela lutho, kungcono nginjani lami.
Indaba yabomama abahola imali eningi ukwedlula ekababa ngokunye lakho okwenza kube lokudelelana ezindlini. Unkosazana Nomalanga Nkomo uyafakaza.
Uyabuya la uthele yakho imali, le ndoda ithale yakho, udle yakho. Yikho ngizawathi ukuthi ekhaya bonani ngani sebesibadelela, kodwa ngitsho kodwa isiphatho sabo asirayithanga, asikho right ngakhulu. So yikho sizibona ukuthi sizihlaleleni sibe ube yindoda mfazi. Ngoba ekhaya ngale besigabula inkuni, sotshama napkin. But la uyakwazi ukuthi uzidlele i-take away, indoda la ibi ingaphekelwanga kula msebenzi lokho. So angeke ekhaya bakufuni khonokho, bakufuna ukuthi sibe izigqibi. Manje hayi, sinathi no,
Ukuhlala emazweni angaphetsheya sokwenze iningi lezizalwane zeZimbabwe lathatha isiko lokuthi indoda nomfazi kuyalingana. Lesizathu leso iningi lithi akusinanhlonipho okusuke kwenze kube lula ukuthi imithato ichitheke. Nanko labo babakazi kumbe ogogo umsebenzi awusaqakathekiswa. Ngalokho imithato ichitheka mahlayana njengempophoma zamanzi. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami nguJesus Banda.
Umongameli wakwele Botswana uMokgweetsi Masisi sexotshe umkhokheli wogatsha lwabacuphi obezondwa kakhulu ngabokuza abagoqela izizalwane zeZimbabwe. Kubika uMartin Ngwenya.
Udaba obelusegudwini kwele Botswana ngolwesithathu ngolokuxotshwa ngokukhokhela ugatsha lwenhloli olwe Directorate on Intelligence and Security Services, iDISS, uMnumzana Isaac Khosi. Ugatsha lweDISS lufana logatsha olwesatshwa nguZulu eZimbabwe olwe Central Intelligence Organization, iCIO, njalo uKhosi wangena ngesikhathi sombuso kamongameli Ian Khama Seretse Khama, yena oshiye isikhundla ngenyanga edluleyo. Ngaphansi kwaKhosi, iDISS ibisaziwa njengogatsha olwesatshwa ngitsho labokuza abanye ababuyiselwa emuva kungela zizathu eziqinileyo. Abanye njalo bakhala ngokuncitshwa amaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana ngenxa yogatsha lukaKhosi oluyilo oluphethe amandla okuhluzisisa izicelo zalezi incwadi. Omunye oweZimbabwe uHabron uMnumzana Dumi Dube uthi mhlawumbe izinto zingatshintsha kulandela ukuphuma kwaKhosi, esithi njalo umongameli Emmerson Mnangagwa angafunda okwenziwe uMasisi.
Abantu ngokuningi bebemesaba uKhosi lo, uKhosi ube ngumkhulu wama-intelligence njalo ube kunguye okade decide ukuthi mbani othola ipermit mbani ongatholi ipermit. Esinye isifundo esisibonile lapha ukuthi umongameli unxa engena ufaka kumbe akhiphi abantu abangathandwa nguZulu. Yikho ke lapha senza umzekeliso weZimbabwe, sifaka umzekeliso waseZimbabwe sibona ukuthi kulo mongameli omutsha but kulokhu kulabanye abantu abangathakazelelwa nguZulu.
Omunye uMnumzana Mthabisi Ndlovu layithi kumgceke ukuthi ngokuphuma kwaKhosi iningi lijabule ukugoqela abeZimbabwe.
AmaZimbabwe amaningi yazathaba ngokuxotshwa kwalundoda uWayizikhosi ngoba bebembona engundoda onguyofaka emgoqo eminingi kuma-permit applications. Wangenisa lokhu esithi ngesiNgisi ngama-arbitrary rejection of permits while others deportwa kungela zizathu ezijiyileyo.
Ukuphuma kukaKhosi kulandela amanyathela athile athathwa ngumongameli omutsha uMasisi, yena usendleleni yokukhipha bonke ababebhekane lamacala afana lokuchaphaza isikhwama sikaZulu. Uqathaniswa lo mongameli Mnangagwa, uMasisi usephange wathatha amanyathela masinya ezama ulungisa okungathakazelwa nguZulu yena engene esikhundleni ngenyanga edluleyo. Umnangagwa wangena ngolwezinyakenye kodwa uZulu khala ngokuthi kulokhe uhanjwa ngonyawo lonwabu kulungiswa okwanakala ngesikhathi soye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Siziphetheke ezekuseni ngempumela yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalwe izolo. Iqembu leDynamos ebese lidlalelwa phezu kwalo yonke amaqembu lizela nqoba lalo izolo litshaye iChapungu nge-2-1. Yada FC 1 Shabani Mine 0. Harare City 1 Triangle 0. Amakhosa kubulawayo iBulawayo Chiefs phela ibengujikilo panqa 0-0 leHerentals. iBulawayo City yona ibhaxabule iNikrut nge-3-0. Kati duzi hlobo sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi kuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo lanxanje besethuselwa iofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lanxa bekhona abathi ukunqotshwa kweziphathamandla zeZANU-PF kukhetho lwama-primaries kwenza leli bandla linqobeke kalula kukhetho lwelizwe oluzayo, abanye bathi cha kuyaliqinisa. Izizalwane zeZimbabwe ziyakhokhela ngemitshato edilikayo kwelebhilithane. Imbangela lizwile. Kwaneleke okwamanje sihlobo esithandekayo, asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa, kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.